lichona njani izibukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichoni lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo councilor Stanley Dorima omdede sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango
singakhangela this long stay off abayenzayo ngenxa yecorona kathi sebebuyele ezindlini ukuthi akula manzi uhulumende wethu kazama ukuba serious lempilo lempilo lemfundo yabantwana khaba silalele thina esikuground nxa sibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala bengasithathu ngathi siyadlala bengakhangeli thina esearch angikwazi ukuthi ngakhuluma nisithini khabakhangele abantu abasebenzelayo bayasebenzela abantu be-Republic of Zimbabwe so uhulumende ngicela mayuyu ngicela ukuthi ekhangele indawo leyethu ayidethe khathesi abapho ngokuhamba abantu zonke indawo khathesi amatishara abhizi kuyodinga amanzi isikhathi sokumaka bazasithatha sikhathi bani akula into eraiti kona ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane eklinikhi abanye behambe ukuyodinga amanzi shuwa kungaba kuyimpilo okuraiti khonoko sesikulumile sicelele isizwe lathi thina lapha edethi
manje icouncil kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba
icouncil akula lutho eliyenzayo mayelana ngamanzi amanzi akhangelwe lezinwa izinwa yilo mlando wamanzi icouncil yagcina kudala ngama-early 90s izinwa yasesitake over so hayi icouncil isecelen but icouncil layo okwakathesi izama ukubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye inhlelo ezibizwa lesingisi kuthi ama-non-governmental organization bayazama ukumeka sure ukuthi bengakhulumisana labantu labo at least kube lezibhorane because edata akula zibhorane even ngisho esiyi-1 akula lutho akula anything akula life nxa kungela mpilo nxa kungela manzi ikhanso iyazama ukwenza lokho ekwenzayo ukudinga ukuthi bengathola izimali bengafaka ama-balls but abantu balomlando kakhulu ngayibo bona bezinwa ikhanso antile njengabantu bageze izandla yesi izazama ukusithulisa nje ithi sizazama ukubona ukuthi sizayenza lokhu lalokhu but angiboni kule into ingaphumelela masinya ivele ekhanseleni zinwa lezi esabakumele ukuthi bekhulumisana bezwanane because isikhathi esiningi idede iyaswela amanzi nxa kungela magezi so lapho kuponjwa khona amanzi kumele ukuthi izesa inanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi because amanzi yimpilo yabantu amanzi yimfundo yabantwana amanzi yimpila kahle yomuntu wonke sesilabantu abakhulileyo abangakwanisi even ukuphuma phansi besiyozikhela amanzi manje nxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona edethi shuwa kuya kungasamanga kuhle so izesa kumele ukuthi umkhulu wawo lo okucitsha amagezi lapho kuponjwa khona amanzi abantu abaningi ime akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa isesicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaceda ukukulungisa singasoze sibe le problem yokuthi akula manzi ngenxa yokuthi akula magezi
manje khona ezibhedlela kunjani
sibe lamaternity case izolo and uyazi ukuthi nxa kuyenzakala izinto zamaternity kulokuphambanisika kwempahla esithi ngesingizi yilineni ilineni leyi ngikhuluma so kungcolile amanesi ayehluleka ukuthi ingahamba njani ungakhangela ukuthi kuyatshisa njani kuyatshisa lezi nsuku so nxa kuyenzakala isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulatshwa khona abantu indlu yangkona lapho umuntu uyabebelethele khona shuwa kuyasebenzeka njani amanzi ayafunakala endaweni yethu ayikliniki kumbe isikolo anyway amanzi ayafunakala hayi abazama ukusiba serious lathi dara sadweka
lo-ke bekungu-councilor Stanley Dorima owedede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale